So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Imbali ika Simon Khayamoyo imbali engani inde kodwa ifichane umuyi jahati esikhalanga wayezelwe ngo 1945 kusitsho ukuthi khona ngo 1965 ngesikhathi sethu UDI wayeleminyaka engu 20 yikho lapho ke isikhathi okwahlupha ibandla likaZamo elalimbene la sithi ngesithiwa youth wing.
Wayeyisikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khayamoyo ubhubhe izolo uphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe e-national hero.
Akula lutho solutholakele oluphathelene le-democracy abantu abayikhalelayo ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu le-constitution lokho kuqhubeka kudilika njengalokho umgabe wayesesihlalweni. Namhlanje nxa abantu bebuyele emuva yebo kambe kwaba kuhle ukuthi umgaba ahambe kodwa owangenayo kala mehluko lomgabe.
Iningi likhala ngokuthi akula nguquko embusweni okhona ngesikhathi elizwe linanza iminyaka emini ibutho lahluthunela intambo zombuso owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngoLwezi ku-2017. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebeyizigidi phose ezintathu lengxenye asebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Wayeyisikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khayamoyo obhubhe izolo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe e-national hero. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Amazini akhe sethula lesi saziso senhlonipho yeqhawe lesizwe embuthaneni wesililo osemzini kamuyi e-Youthside koBulawayo unobhala ubona ngokuqondiswa komsebenzi webandla kuzanu PF umnumzana Obedi Mpofu. Uthe ibandla lelizwe jikelele lilahlekelwe kakhulu. Ingcitshi ezicubungulayo ezombusazwe zithi Khayamoyo ngomunye wabantu abalwela inkululeko yelizwe okumele ahlonitshwe. Ingcitshi kumbali yezaphu umnumzana Thembisa Ntungagwa uthi umoyo liqhawe langempela.
Imbali ika Simon Khayamoyo imbali engani inde kodwa ifichane umuyi jahati esikhalangeni. Undoda lo wayezelwe ngo 1945 kusitsho ukuthi khona ngo 1965 ngesikhathi sethu UDI wayeleminyaka engu 20 yikho lapho ke isikhathi okwahlupha ibandla likaZapa elalimbene la sithi ngesikhiwa youth wing elahlupha kakhulu kwachayanwa. USK ngathi ngikhuluma laye ngwenye interview wathi kimi yena kwakulomdala kuzaphethwa nguWilliam Sarurwa wayesithi na kule Book of Life mawungabhalwanga embalini leyo wawutshaywa. Ngaleso sikhathi kuyikho isikhathi njalo esadlula ngama-70s kwaba le-African National Council. Kodwa ngesikhathi ama-leaders ephume ejele
unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Mthulisanana uthi badane kakhulu ngokubhubha kukamoyo.
Silusizi bakithi ngokuzwa ukuthi uSimon Khayamoyo kasekho. Thina silibandla likaZapho okokuqala sithanda ukucacisa ukuthi kasisela lunga lethu elililunga likaZapho elikuzano. So hayi thina kasifelwanga sibili ngoba hayi ubaba umoyo sake sasebenza laye yena wasesala kuzano. Siyazwelana kakhulu lemuli yakhe unkosikazi wakhe labantwana abalahlekelwe ngubaba. Thina njengoZapho ubaba umoyo sake sasebenza laye engumsizi kababa uJoshua Nkomo.
Umnumzana Patton Nketa kuchwekhaya owasebenza lomoyo uchasise ngembali yakhe esithi wasiza ilizwe.
USimon Khaya uJahale Plumtree kubuhlungu ukuthi selisijile ngendoda simazi kakhulu sokusela sesezambia khonale sasazofika lapha ekhaya noma nje ukufa isonto yabantu abangayijabulela umuntu ngumuntu imuli yakomoya osifisa ukuthi abana nje yathola nje ukuthi belokuphumula ibona ukuthi ukufa kwamoya hhayi ayisibobodwa abalahlekeleyo sonke silahlekele bekungabe kuhle nje ukuthi abana umoya uthe lala walala esezandleni zakhe ibe ekhaya wazilalele kuzapho
kodwa umnumzana Isaac Mabuya usole umoya ethi ngomunye wabantu ababulala ilizwe ngendlela ababusa ngayo
intando kaNkulunkulu kodwa kasikhohlwa wayekwenza esisemhlabeni ikakhulu ngesikhathi izaphu ivuselelwa ngubabudakengwa labanye yena wama phezulu wathi khona nxa kula bantu bafuna ukuvuselela izaphu kabahambe bayengcwabeni kankoma bangahluphani lathi kubuhlungu lokunxa sikucabanga kodwa hhayi njengomuntu walweli lizwe njengabanye siyakwazi ukuthi enxewa esephanjaniswa yikudla owasekusetafuleni yakhe
umoyo wayelilunga ledayela phezulu lezanupf njalo waphunyela ekudonsalaneni kokudlephelana kubango izikhundla kaningi okwakusenzakala kubandla leli wake waba ngumgcinisihlalo webandla leli ngemva kokukhitshwa kwengumongameli umnumzana Robert Mugabe wothesa umlandu wokusekela owayengumsekeli kamongameli ngaleso sikhathi unkosikazi Joyce Mujuru kusukela ngo-2007 kusiya ku-2011 umoyo wayengummeli wezimbabwe kweli south africa wake waba ngumphathintambo wezokukhulumisana ngomfufu 2017 ngemva kokuthatha isikhundla lesi kumnumzana Christy Mushowe ukuthe ngemva kokhetho luka-2018 wanikezwa umsebenzi wokuba asebenze emahofisini ebandla elibusayo awezanupf ube engummeli wemathebeleni south edale lesenethi ngomnyaka ka-2017 umoyo nguye wabhala incwadi yokuxotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa njengomsekeli kamongameli Mugabe umoyo waqala ezombusazwe ephansi kwebandla lezaphu ngomnyaka ka-1968 wayafundela ezebutho elizweni lerussia laseCuba ube engomunye wabakubandla lezanupf abakuluhlu lokufakela izijezo zomnotho ngelemelika umoyo ubhubhele esibhedlela seMother's Day kobulawayo lapho akade ethwalele khona ube seleminyaka engamachuma isikhombisa lasithupha 76 eyokuzalwa ngimele iTito 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu
Ugatsha lwezempila kahle luthi sebeyizigidi phose ezintathu lengxenye 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 okulinani eligoqela izigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2.6 million zabahlatshwe amajekiseni omabili i-first le-second dose babikwa bezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133.4,000 asebahlaselwa i-coronavirus lokhe yaqhamukayo elizweni nyakenye okulinani eligoqela abasindayo abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu i-128.2,000 kwafa abazinkulungwane phose ezinhlanu i-4.6,000. Mhlaka 15 kulwezi ngomnyaka ka-2017, ibutho leZimbabwe lalilokhe lizama ukususawe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni kulandela umbiko owethulwa emsakazweni oweZimbabwe Broadcasting Corporation mhlaka 14 owawuveza ukuba usezandleni zebutho. Lanxa ibutho lenelisa ukumsusa esikhundleni kusukwana ezilandelayo, kulabanye abathi akula nguquko ekhanyayo kusukela ngesikhathi leso. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ngosuku lolu ngomnyaka ka-2017 ibutho laselingenile emgwaqweni eHarare njalo selibike ukuba uMugabe lemoli yakhe babephethwe kahle. Umoyo wabika emsakazweni we-ZBC ukuba babefuna ukubopha owakuthiwa izidlova ezazigombolozele uMugabe.
We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice. As soon as we have accomplished our mission, we expect that the situation will return to normalcy.
Umoyo oselomnyaka wabhubha wathi ibutho lalingahluthuni intambo zombuso kodwa lalizama ukulungisa okuhluphayo eZimbabwe okuqela ukubhidlika komnotho. Kunsukana ezilandelayo umgabe wethula umbiko esithi ngayindawo loba nje wayesegonjolozelwe ngamasosha. Umgabe watshela intatheli izindaba ezisuswe esikhundleni ukuba kwakungekho emthethweni okwenziwa libutho.
We must undo this disgrace. We don't deserve it.
Abanye abakubandla leZANU-PF babekhalela ukuba umgabe asuswe esikhundleni. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma.
Umbuso wezwe lethu leZimbabwe wesibili esibiza sithi the Second Republic, the New Dispensation, ukhokhelwa ngubaba uMnangagwa, ubuyele inguquko enkulu sibili kulalokhu bekusenzakala ngesikhathi kusabusa umongameli ubaba uR.G. Mugabe.
Uchuma uthi kuningi osokwenziwe owamanje nguhulumende kaMnangagwa kulandela ukususwa kukaMgabe esikhundleni.
Sibonile lo mbuso omutsha uzama ukuvula iminyango, uzama ukuvula amasango, ubana kukhulunyiswane labantu njalo kukhulunyelana imlotha lalabo obesizixabane labo okunjengamazwe anjengabo-Britain o-America lamanye nje amazwe anjalo. Okunye futhi esikubonile esikunanzelelayo okwenzakalayo yikwakhiwa kwezinto imigwaqo kumbe amadamu owenziwa ngumbuso nalowo ongenileyo. Sibonile amadamu amaningi akhiwe kugoqela nale eGwayishangani.
Kodwa abanye abantu bathi uMgabe wasuswa esikhundleni ngesikhathi kulamacele atshiyeneyo ayelwisana kubandla leZANU-PF. Umnumzana Ntokozo Msipha okunhlanganiso yeTyson wabantu ukuthi kunengi kwakusenzakala kubandla leli.
Esesizibuza khona nesesikubona ukuthi hayi izigangi yizo ezasuka zasala zigombolozele isikhundla sobumongameli. Izigangi zisasala zibambile izwe. Izikliwe ezathi zibona zibona ukuthi amabutho akithi asevakatshela umongameli zagijima phambili zona. Zathatha izikhundla, zathatha ubumongameli, zathatha amandla elizwe, zabulala ilizwe laba ngelikho khona namhlanje. Yikho thina mase sikhuluma namhlanje sithi umhlangano wabantu, umhlangano weZANU-PF awubuyele ebantwini. Umhlangano wathunjwa ngaizikliwi ngo-2017. Awuyele ebantwini ulungisise ilizwe likholiswe ngumuntu wonke. Unjwathi wonke jikelele akholise ilizwe elingelakhe eliyiZimbabwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Ncube, omunye wababumba inhlanganiso ezimeleyo iFreedom Alliance.
Sibona indlela kumbinqubo ekaMgabe iqhubeka. Sibona nje kuzana utshintsho olukhona yikuthi okade enguwindi sesiba nguye ukhondakta, omunye uba ngudrayive. Sibona ke ukhetho lokhe kulokungavumelani ngokhetho kuthiwa i-disputed elections. Sibona ke ubudlwangudlwangu kwezombusazwe kuyaqhubeka. August 2018 kubulawa abantu ngokhetho, January 2019 kubulawa abantu. Ukhetho siyakwazi ukuthi vele lokhe lusezandleni zebutho. Sibona izikhumbuzo ezegugurawundi, amatshe lawo ezikhumbuzo ayadilizwa. Siyabona futhi umbuso wezabelo awufakwa osemthethweni we-devolution.
Ibutho lenelisa ukususa uMgabe esikhundleni mhlaka-17 lwezi ngomnyaka ka-2017 loba nje wayefuna ukunamathela esikhundleni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Kusenjalo, ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ukuqhubeka kokonakala komumo womnotho welizwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu yikho okutshengisa ukuthi akula nguquko phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ingcwethi ezicubungula izombusazwe kanye lamabandla ezombusazwe baveze imbono etshiyeneyo ngokuhluthunwa kwentambo zombuso libutho ngomnyaka ka-2017 bezinikeza kumongameli Mnangagwa. Umnumzana Effort Ncube eyinye yalezi ngcwethi uthi uZulu kayikutholanga lokhu ayekukhangelele ngokususwa kukamuyi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Akula lutho solutholakele oluphathelene le democracy abantu abayikhalelayo ukuhlonishwa kwamalungelo abantu le constitution le ntuthuko imisebenzi lokuthi umnotho ume ngendlela efaneleyo lokho kuqhubeka kudilika njengalokho umgabe wayesesihlalweni. Ngakho ke laba babekhangelela ukuthi kungaba lenguquko kulalokho kwakuphilwa ngaphansi kwamgabe bakhathazeke kakhulu ngokuba kabakuzuzanga lokho. Namhlanje nxa abantu bebuyele emuva yebo kambe kwaba kuhle ukuthi umgabe ahambe kodwa owangenayo kala mehluko lomgabe.
Okhokhela ibandla lezombusazwe eliphikisayo elemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo laye uthi akula nguquko eyaba khona ngo-2017.
Thina njengemthwakazi Republic Party samangala ukuthi kambe shiwa ukuyaphuma nje enkulu kungene encane abantu bejabule becelebrate. Thina esakutshoyo lanamhla esisakutsho ukuthi izanu PF is a system whereby ngaze kube ngumntwana ozela izolo as long as ekuzanu PF uphuma kwamgabe lokungena kwa Emerson Mnangagwa bonke kithi ngamagugura onjisti abantu ababulala abantu bakithi bengelacala.
Umgcini sihlalo we-MDC Alliance unkosikazi Thabita Khumalo uthi injabulo ababeyikhangelele yaphelela emaphutsheni.
Ukuthabisa kwenzayo kwakulungile ngoba ngokuqala ukuthi sibone inkokheli ikhitshwa ngokusemthethweni ngendlela esasitshele ngayo kodwa ubuhle ukuthi ukubona kanye ukubona kabili.
Umnumzana Dumisani Nkomo oyingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi uZulu angeke aphatheke ekuncediseni umbuso wombhobho nxa kungaphinda kwenzeke.
Nxa sikhangela indlela ezomkonomo eziyiyo lokho kufanana leza ngamalungelo njalo lokho kuqhubeka kunyathezwa amalungelo oluntu so akula nguquko enkulu. Amboni ukubana xa kungenzakala futhi ukubana uZulu engakusekela ngendlela akusekela ngayo ngo-2017.
Kodwa umnumzana Believe Gawule olilunga lezanu PF uthi inguquko eyaba khona kunkokheli yezanu PF yaguqula isimo emhlubulweni weMathebeleland.
Ngemva osokule minyaka emine kwatshintsha ubukhokheli elizweni leZimbabwe. Engikunanzelelayo ukuthi umbuso lo ulethe ukukhululeka kwabantu esibone khona kusiba lokhetho olukhululekile abantu bekhankasa kulokuthula. Kubese kusithi lakathesi futhi esinanzelela ukuthi ezinto ezingenzakali ikakhulu eMandebele kodwa sibona ama-projects anjabo kwaisha ngani lamanye ama-projects anjalo lemigwaqo lamaborder ngabo obyte border post eyinhle ntuthuko eningi kakhulu amadamu.
Ngolwezi ngomnyaka ka-2017 ibutho lahluthuna intambo zombuso bekhipha umuyi uMongameli Mugabe wayesebuse iminyaka phose efike amachumi amane yi-37 years kwangena uMongameli Mnangagwa. Laloba kunjalo inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu amabandla aphikisayo abamazwe athuthukileyo nabanye bathi eleZimbabwe selibhidlizwe inkohlakalo ebhahileyo kanye lokungahlonitshwa kwamalungelo oluntu. Kodwa abezanu PF besimangelo ukuthi ibhidliswe yizijeziso zenotho ezabekelwa ilizwe ngamazwe angentshonalanga. Nimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk namhla sikhangela imbali yempilo kamnumzana Simon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF obhubhe izolo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane kanye lokunanzwa kweminyaka emine umnumzana Robert Mugabe wahluthunelwa intambo zombuso ngabebutho. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isikodlo sikamongameli Joe Biden welemelika sitshele intatheli zindaba ukubana akasikhanyeleli okuningi emhlanganweni phakathi kwakhe lomongameli Xi Jinping weleChina. Isikhulumeli eseWhite House uJames Saki uthi lo mhlangano yimizamo nje yokubona lapho amazwe amabili angasebenzelana ndawonye laloba nje engela budlelwano obuhle. Elemelika leJapan asevumelene ukusungula inkulumo ezijonge ukulungisisa ingxabano esiqhamuke emsebenzini wokuthengwa nokuthengiswa kwensimbi zakweleJapan emhlanganweni osungulwe lamhlanje eTokyo. AbeJapan bathi bakhathazekile ngemithelo ekhuphukileyo eyafakwa ngesikhathi sombuso kamongameli Donald Trump.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusabalaliswa kolwazi nge-COVID-19 lokusebenza ndawonye kwabantu lohulumende kuqakathekile kumkhankaso wokukhuthaza abantu ukuba bengavi madolonzima ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngobunzima ukubhekana lozulu elwisana lokuziphandela, abaningi abasenelisi ukuthola sona isikhathi nje sokuphatheka kunhlelo zokuqinisa umzimba ezama-exercises osokusengezelelwa nangokudula osokusenza indawo zama-gym. Umnumzana Tawanda Manjobe oyingcwethi kwezokwelula amathambo u-physiotherapist uthi uzulu engajiyi ngaphandle ukuqinisa umzimba.
It is very important that people have whereby they do a certain routine of
ukhathekile kakhulu ukuthi uzulu abe lomkhuba ukuzilolonga lokuqinisa umzimba loba endlini nje ngendlela elula eyama stretch lama exercise.
Uzulu ukhuthaza ukuthatha imizuzu engaba ngamathumi amathathu 30 minutes nje ngelanga esenza ama exercises njalo ehlisa isikhathi sokuphonga ukuhlala lize liyotshona okuthiwa yi-sedentary lifestyle. Osakhulayo uPride Shoniwa wenhlanganiso ye-platform of life skills and transformation education in Africa uthi kuyadanisa ukubona abasakhulayo asebenza labo bengazihluphi ngalolu daba.
Most young people, particularly the group that we work with in and around Chitungi, the adolescents who are
sibona ukuthi abakhulayo abanengi phakathi kwe 13 years kusiya ku 24 years esisebenzelana labo abazihluphi ngalokho abayabe sebele nkinga kumpila kahle kugoqela ukuzimuka yibo obona sebedinga indlela zokwenza ama exercise.
Uthi labo bakhuthaza abatsha kanje ukuba bengasaleli ngoba bekusasa yelizwe, ethi ukulolonga umzimba kuyaphathisa la kuzikhathi zesifo se-COVID-19 kanje njalo kuphathisa ukwehlisa ukungahlaliseki engqondweni osokuphazamisa abasakhulayo. Ethi umuntu wonke kayenze ama exercises kunokuthi ngabantu bezemidlalo kuphela kumbe labana ke abalemali bodwa. Umnumzana Jordan Edaita kwamasa oyingcitshi kwezokulolonga umzimba esenza i-fitness training kobulawayo uthi ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 elizweni ubona inani labantu asebezihlupha ke ngokuqinisa umzimba lisengezelela kuleli dolobha.
People now, I noticed the people are now serious about fitness lifestyle for this moment of pandemic. Coronavirus, people are not serious, they're not taking it serious.
Abantu sebephaphama kulandela ubhubhane lwe-COVID-19 kula kudala. Siyabona sibili abantu ngitsho lasemigwaqweni begijima besenza ama exercise abo okuyinto ecakathekileyo kakhulu.
Uthi abaningi asebebuya kumajim abo bakhetha abakufunayo, abanye njalo behlanganisa okufanele cardiovascular, i-weightlifting, aerobics lokunye. Utafadzwa uthi njengama-physiotherapist babona abantu emaphandleni bengcono ngoba bephatha imisebenzi ethile esuka ibancede ukuqinisa umzimba noma nje kwezinye izikhathi ingabachiya sebenenhlungu zomzimba kulalabo abasemadolobheni abasuka kekezihlalele.
That's when we have problems now with fitness issues because the body is
kulabo kulapho esiba loduko ngoba umzimba uphumule nje. So ukusebenza kuhle kwamaphaphu lenhliziyo lemithambo nje kuyabe sokuphansi ngoba umzimba ungaboni isidingo sokwengezelela amandla i-energy.
Ingcitshi zezempilakahle zithi ukulolonga umzimba kwenza umuntu ahlaliseke engqondweni, abe lempilakahle engcono, aphinde abe ngohlisa ke amathuba okuhlaselwa yizifo ezifana le-type 2 diabetes, imvumuzane lesifo senhliziyo, kusenza ukuba umzimba ungazimuki ukwedlulisa amalawulo. Kusehlisa njalo lomkhuhlane we-high blood pressure ngaphezu kokuqinisa amathambo lemithambo. Kusenza uzizwe ukahle nje ulamandla. Kulabana ke abaqhuba ukuzilolonga bebodwa emakhaya bakhuthazwa ukuba benze lokhu ngemva kokubona odokotela kumbe ama physiotherapist kumbe abantu abafundela ke lomsebenzi ukuba bephathiseke. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Wezemidlalo liphutshele semsileni wengalane emiklomelo iqembu lama-Warriors kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba eQatar 2020 FIFA World Cup. Intathe izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanje usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu lama-Warriors libe ngitshikilo bhanqa 1-1 leqembu le-Ethiopia emdlalweni walo ukugcina kwisibaya sika-Group G ngensonto esigodlweni iHarare. Limpumela itsho ukuba uphethe isikhundla sikamqeqetshi uNomi Mabheza uthole umklomelo wodwa kumidlalo emine yona ebingamupha imiklomelo elitshumi lambili. Ngesikhathi sokusobala ukuba iqembu leZimbabwe seliphelelwe ngumphako kulumkhankaso, uMabheza uthe yena usebumba iqembu eliza kuyamela ilizwe umncintiswano wokudinga intshanje zwezwekazi lase-Afrika ozadlalwa ekuqaleni komnyaka ozayo, kodwa ngensonto uthe yena akakwazi ukuba ikusasa yeqembu yimi njani.
Ngeshwa elikhulu isivumelwano sami somsebenzi besingesemdlalo emine, yikho angikho esimeni sokuba ngakhuluma ngekusasa yeqembu kanye lamalungiselelo alo kusiya phambili.
Izwekazi lase-Afrika lizamelwa ngamaqembu amahlanu kumidlalo yezwe zomhlaba, njalo amaqembu asefinyelele kusigaba sokugcina esokudinga lawo maqembu, ngabalisa ele-Democratic Republic of Congo, ele-Egypt, ele-Ghana, ele-Mali, ele-Morocco kanye lele-Senegal. Amanye amane azakwazakala ngemva kwemidlalo ezadlalwa ngomvulo langolwesibili. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni we-rugby elaziwa ngegama elithi Sables lifinyelele kufinali yomncintiswano we-Stellenbosch Quadrangular Challenge Series ngemva kokunqoba elikwenzeka eBrazil nge-24-22 ngensonto. Umqeqeshi weqembu le-Sables uBrandon Dawson uthi kuyathokozisa ukunqoba iqembu elihlezi phezu kwabo kuluhlu lwamaqembu adlala umdlalo we-rugby emhlabeni jikelele.
Ukunqoba iqembu elihlezi endaweni yamashumi amabili nesithupha kuhle, kodwa osekumele kwenzakale yikuba sinqobe amanye njalo amaqembu angaphezu kwethu. Ngijabule kakhulu njalo sekungiphuzele ukuba sikufike impelaviki sinqilane leqembu leNamibia.
Iqembu leSables lisendaweni yamashumi amathathu lanhlanu kuluhlu lwamazwe adlala umdlalo we-rugby, njalo lizadibana leNamibia ngomgqibelo mhla zingamashumi amabili kuLwezi kufinal. Iqembu leNamibia lifinyelele kufinal ngemva kokuba libhaxabulele Kenya nge-60-24 ngensonto. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama-wicket ayisikhombisa ngelaseBangladesh emdlalweni wesithathu, njalo ngokugcina ohlobo le-One Day International kumncintiswano obusenkundleni ye-Queen Sports Club koBulawayo. Impumela namhlanje itsho ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3 kanyange leBangladesh, njengoba emdlalweni wesibili linqotshwe ngama-wicket ayi-9-1, kwathi kwakuqala linqotshwe ngama-wicket ayi-9-2. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanje.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owayeyisikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khayamoyo obhubhe izolo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe yi-national hero. Iningi likhala ngokuthi akula nguquko embusweni okhona ngesikhathi ilizwe linanza iminyaka emine ibutho lahluthunela intambo zombuso owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngoLwezi ku-2017. Abogatsha lwezempilakahle bathi sebeyizigidi phose ezintathu lengxenye 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.